ukuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokhu kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposta.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudiseyisa amaposta abanye. So kebeku indaba zona lezi ezizwa izeki ezimandi ngobama issues andake umethando kuyeripotwe. Nawo umuntu wankonetholakele yenzeka lebe lisho ukuthi uba nodiseyisayo because umuntu mesunga even ufaka phezulu iposta lomunye like in terms of the electoral act lapo. So izeki ngeke sikhangele ama-issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sithi receive ama cases ka 2023 438 okwakhathesi, and then awe my election related complaints sile 61, amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lomkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebe lama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebe ngabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele, ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngowalithi ibandla. Njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sibe Ntshirodza uqala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaphosta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaphosta amalunga ezanu-PF ngikuzama ukuxeka umsindo, ngikuzama ukuthi kube lengxabano phakathi komuzi weChabalala, ngikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomasingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebeleni. Thina sikhuthaza abe-CCC, abe-Citizens Coalition for Change, ukuthi bengabanjwa njengenhlanzi, bengabanjwa iwuka yezanu-PF njengenhlanzi. Thina bethu abantu bapholile, abantu abathanda ukuthula.
Ilunga lezanu-PF ongumqondisi wenhlanganiso ezithi izimele yodwa eForever Associates Zimbabwe IFAS umnumzana Kudakwashe Musanga ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye.
Kuthaza abasakhulayo laba abazethengelwa utshwala nomapolitiki besenza into embi kangaka ukuthi hhathi bengakwenzi abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikhankase. Sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye. Sikhuthaze ama-MP awe-opposition lawo abezanu-PF ukuthi hhathi asingenzeni into le, asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela muntu okhipha iposta. Kukhanya umkhuhlane okumabandla wonke emabili elibusayo lalelo elibuswayo.
Izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela nokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi lokhu zisanda. Wobulawayo esigabeni sephelandaba Jabalala ilunga le-CCC umnumzana Ostalo Siziba amaposta akhe omkhankaso adatshilwe amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa. Ilunga le-CCC elidinga ukumela iGutu Central uMathew Takawona laye ulodubo olufanayo. Umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emashingo laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa, abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele. Umkhankaso yakhe yonke umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela ekhuluma emngcwabeni kamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni njalo ngesonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerally enkundleni yemkhoba eGweru Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.